Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthandono kaWande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izwi lukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-6 Mbimbitho 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu.
Abanye ngabe kuqembile leZANU-PF sibili, abanye njalo bese emaqembini amanye atshiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu.
Ibandla le-CCC liyakulandula ukuthi kula malunga alo lawo athengisa kulesi sitalada.
Akula malunga e-Citizens Coalition for Change ku-5th Avenue, into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa.
Kwezemelika, kambe uMongameli Joe Biden engaba eqhuba kuhle umsebenzi na?
Mina mbona ngathiwa uMnumzana Biden is doing a great job.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lwabathengisa esitaladeni sika-5 Avenue koBulawayo ababikwa bengabebandla leZANU-PF bevela kwezinye izigaba zelizwe lokhelu sidla uBhedu kulelo dolobho. Abanye abantu laba babikwa belala esitaladeni lapho abangcolisa khona ngoba kungena zambuzi eduzane. Abantu laba babikwa bebhadalisa abantu njalo bebhalisa ukuthi bavotele kuward 1 eyiyo egoqela inziki yaleli dolobho. Kodwa isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma ulandule ukuthi laba bantu bathunywe libandla leZANU-PF.
Izizalwane zelizwe lethu laseZimbabwe bahlangene khonaphana abantu bangikhona, abanye ngabe kuqembile leZANU-PF sibili, abanye njalo bese emaqembini amanye atshiyeneyo agoqela bona labana OTBC omthwakazi ozaphu, abanye njalo yilabana vele abangenziyo okwamabandla. So kunzima ke ukuthi uthi abantu abathengisayo emgwaqweni ngabantu bethu abeZANU-PF kuphela. Njalo futhi siyakwazi ukubana i-council yakithi lapha koBulawayo yavala indawo lapha ababevele bethengisela khona indawo yani yasegodini. So le minyaka ethize nawo kulokhu kuthi kuyalungiswa kuyakhiwa. Pho ke ukuphuza konokwana sokusenza abantu becela bengena ezindaweni ongamelanga bebekhona khona. Ngakho ke kuyadika ngalo ubana ngabe i-council yathatha izindaba le seriously, lalaba abantu bangkhona yabona ukuthi ayithela khona ikhampani yangkhona nxa ngayiphamba manisi emele ilungisa egodini laphana, bakwenze ngesiphazima baphangise ukwenza ukuthi abantu labana bathi barelocate bayongena khonaphana egodini bathole indawo yokusebenzela esemthethweni. Kodwa ke noma kunjalo futhi bona abantu kakumelanga bephule imithetho ngabomo, ngoba thina njengebandla leZANU-PF silibandla elifuna ukulandela umthetho njalo elifuna ukwenza izinto ngendlela yomthetho. So akusikho ke ukuthi wena kulokuvikela ukuthi izokwenziwa ibandla lethu kumbe abantu abanakumbe sebengabethu. Njengoba ngitshilo, ngabantu abayizidalwa zalapha eZimbabwe abanelungelo lokuba ngama-members of any political party engabe ikhona. Kuphinde kube labanye vele abangangeniyo zonalezi zepolitiki labo uyabathola futhi khona pha.
Ungasitshela ukuthi kuliqiniso na ukuthi abantu laba kuthiwa kabaveli koBulawayo kumbe ezigabeni eziseduze khonapho abantu ababuya bezolala emgwaqweni lapho abathengisela khona, kuliqiniso yini lokho?
Lokhu sesikuzwile kukhulunywa ngabantu abathiyene. Ye, bakhona sibili abanye ababuyayo bevela kwezindawo befike bebuya bezothengisa izinto zabo lapha koBulawayo. Sengesukubona ubana abanye abuya bebila magonyeti awembamba yila amagwili into ezithini ezinjalo nje babe bethengise abanye ngani abantu afya bethengise bephinde bebuyele kodwa abanye bangibona sebaze bagcina bahlala khonapha baba izakhamuzi zakhonapha koBulawayo konke lokhu kukhona sibili kuyenzakala njengoba nje iZimbabwe ililizwe elikhululekile bana umuntu angahamba ngaphi langaphi kodwa isixwayiso mina enjalo ukuthi yona ngithi yona banike sona ukuthi xa lifikile phela emzini wabantu fikani ngesihle lifunde okwakhonapha emzini labo elifike khona lihlalisane labantu bona labo elibathole bekhonapho hathi ubona lifike selicine lifuna ukugada phezu kwamakhanda lapho liyabe seliseli wrong ngiyabazonda abathi xa sebefikile benze njalo babona yiwa sebefuna ukugijima sebefuna ukuma bebe ngabo councillor sebefuna ukuma bebe ngabo MP balezo ndawo kodwa bethiye izigaba zabo khonokwana yiko okugcina kusenza ukuthi kona i-development ingabi khona ngoba laba bantu babengela interest yaleso sigaba lapho abakhona interest yabo iyabe isemuva emakhaya lapha abasuke khona.
Hello ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezano PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Lokhu sikudaba lunye kumaviki amabili adluleyo amapholisa kamanisipala wedolobho lakoBulawayo ake azama ukuxotsha abantu laba kodwa kwaqhamuka udlakela kwalimala amanye amapholisa acine esebenzisa imibhobho elenhlamvu zamarabha. Amapholisa ayithoba munwe munye abotshwa ngemva kwesehlakalo lesi setheswa icala lokufuna ukubulala. Kodwa ophethe isikhundla somgcini sihlalo wabatsha kubandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo uthi amapholisa la ayetheswa icala leli abalenzanga icala leli ngoba abakwenzayo kusemthethweni kungafani lokuthi basebenzise inhlamvu ezibulalayo njengalokho kwenziwa ngamasotsha eHarare.
Amapholisa awekhansili lawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets yekuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapholisa awekhansili adubula abantu baku-5 avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu abaku-5 ajik when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabezanu PF and njalo that's why libona amapholisa lawo aseyethisa umlando akowe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapholisa ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. U-chairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala e-address ama-vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo go back and start do your business as usual u-5 Ave as if that area is designated for that business. Encourage abantu incite violence yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe abanye abantu babolela ezithokisini for inciting violence abezanu PF they are not thina njengemthwaka the Republic Party sithi lokhu igukura kundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizakele liyanjiswe ecourt alizake libotshwe up to day but abakithi abayibo abayenza into eyayisemthethweni ngoba amavendi ayesejikijela eyala resist umthetho owe city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe city council yakoBulawayo ethisha umlando we-attempted murder which is unconstitutional and i-council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotshwa kumbe abaxotshwa wherever they designated themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba lokhu yikupinda indlela zonke eze-grand plan ezokuncindezela abantu besiNdebele ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Bay.
Lo ke ngumnumzana uDenda Chilumbo osaphethe isikhundla somgcinisihlalo wabatsha kubandla leMRP ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esebhinga. Njengoba iStudio 7 ingakhethi hlangothi, siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, yena othi ibandla leZANU-PF lifuna ukugcona nje ibandla leCCC phezu kodaba labantu la abathengisa esitaladeni sika 5 Avenue.
Akula malunga eCitizens Coalition for Change ku 5th Avenue into ekhona ukuthi abantu bakhitshwa izalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa zavela zakhitshwa kwathathwa abantu abavela ngaphandle kwabulawayo vela abantu abatsha nasazikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina osikhulile sikwazi ukuthi ubulawayo uyagcina intandane kathi esinto eyenzakalayo kubuya abantu abavele abangela ama address kobulawayo uzananzela ukuthi ungahamba kathesi ebusuku ku 6th Avenue uzananze ukuthi abantu bayabelela esitaradeni khona pa ngoba abalazindlu kobulawayo abantu labana balala esitaradeni ngoba iZANU-PF ifuna ukuthi abantu labana beregister ukuvota ku ward 1 bafuna ukuthi bethathe ward 1 beyenze eZANU-PF so iZANU-PF yabiloki buthelela ama vendor ku ward 1 so sikhuthaza abantu abasekelayo bonke abafuna inguqukelizweni ukuthi behambe beregister ukuvota ngoba kuthanga bekulamasoja indaba yangkhona siseyangenelwa lamabutho yikho phela bencitsha i-opposition laba abaphikisayo i-voters roll ngoba i-voters roll liyana siyinto yamabutho.
Ungasitshela ukuthi liqiniso na ukuthi abanye abathengisa o 5 Avenue ngamalunga ebandla lenu?
Lawo ngamanga aluhlaza joko. Into esisenzakala kuntuthu ziyathunqa ikuthi abantu bezana ibasebenza i city council ibasebengumsitheli so abantu abathengisa laphana ku 6th Avenue lo 5th Avenue ngamalunga eZANU-PF ngoba uzotholela indawo yokuthengisa kumele kube card le ZANU-PF kwathi ngemva kwe-COVID satshela amakhansela wona la alandela uMonsora sabatshela sathi lingakhipha abantu bona bathi kuthiwa uhulumende uthe khiphana abantu sabatshela sathi silezalukazi zethu ezakontuthu ziyathunqa ezivele ezithengisa khonapho lingazikhiphi bona bathi balandela umthetho we-COVID nasasikwazi ukuthi bengavele libakhiphe kumbe bengavele bekhitshwe into ezakwenzakala ukuthi kuyafakwa abantu beZANU-PF so kwathi sokusiba lokhetho luka provincial chairperson kweZANU-PF ikho sabona abantu abaningi abangahlali kobulawayo sebelethwa sebelethwa ukuthi bezothengisa ezindaweni zonezo abantu labo saqalisa ukubona singabantu vele abaphethe amakhadi ezanu-PF begqoke impahla zeZANU-PF laba abachoyo ukuthi kuthiwa ngamalunga akusela lunga le uCCC vele ayila muntu lapha ngoba bonke abantu ababethengisa lapha sebakhitshwa sokulabantu abatsha bezanu-PF njalo iZANU-PF ihamba ithatha izimali ebantwini laba imali izokuthengisa ezamabhe asahambi kumsitheli imali esezihambe ezikhwameni zabantu beZANU-PF so esingakutsho ngesikhiwa ukuthi yikhu ku-city council.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCCC kobulawayo. Oba manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehle saya ngaphansi kokuliqanda u-minus ngesilungu. Kutsho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube etshela leli phephandaba. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umanisipala wedolobho lakobulawayo uke wavula amanzi okwamahola amane nje kuphela ngemva kokuwavala okweviki yonke. Umanisipala walele dolobho uthi ukucitshwa kwamandla kagetsi lokhu yikho osekubulale imitshina yempompi ezidonsa amanzi. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Thakazo muhle livuka njani njani lonke ayisiyabonga. Ngicabanga ukuthi abantu bezimbabwe bonke laba abarejista abantu abatsha balungiselela ukuthi ukuvotela i-Triple C balambele ukuthi bathole uhulumende omutsha. So sicela ukuthi abantu be-Triple C ubukhokheli kungaphoqi abantu bezimbabwe bangahlali begoqa izandla bathule kungabi khona abakwenzayo ngoba manje kufana ngabe sebele plan B ukuthi njengoba izanisale ukwenza ama reforms sibe la yiphi plan ukuvikela amavoti abantu bezimbabwe ngoba manje ziredi sikhangelele ukuthi siyabuya sizovota asikhangelelanga ukuthi bazasitshela ngokuthi kuregiwe ama-election bazasitshela ngokuthi sebe siyekhoda bebuyela komalaba futhi sikhangelele ukuthi bebe i-solution yokuthi bazavimba njani ukuthi kungaregwa ukuze sithole uhulumende omutsha ngoba manje sesikhathini esivi esinzima kakhulu. Siyabonga abasakazi okhuluma ngodawu 263 sile ukuthi umyalo inyanga lezizayo ukhona okungcono esiza kuthola. Siyabonga ngoba sihlungiselele ukuyavota. Sikhuthaza wonke umuntu ukuthi abantu basifukume bazimisele onyaka kufanele siyetshintsha isimo sakithi. Siyabonga
siyalibingelela abantu bonke abakustudio 7 abalaleli bakustudio 7 kunye labasakazi bakhona. Hathi bo sesidiniwe 42 years hamba lezana 42 years hamba lezana ilamanga wonke ukukhuluma ilamanga abakusekelayo ngabasuthayo abadlaliyo bona abakhulumayo ngabadlali bakhona esilabo abakuzana abahawula silabo bona bahawula du abatholi nix kodwa lokhu bephethe befumbathe isibhakela abantu abatshiya lento abayibona abayikhangele balimazi abahambe labantu lento abayibonayo ukuthi lapha singanceda kuyo asingene kukhona okuyi-one okuthiwa okuyi-one khonkona mangangikwazi nakho kupolitiki kodwa ngenkulumo zabantu ebazikhuluma abantu bangikwazi ukuthi bacabangani izanu ilabantu bayo
linjani basakazi estudio 7 mbingelele umthakazi wonke laphana jikelele ngifuna ukuphendula umama weBotswana othi phambili nge-Trip C phambili ngoChamisa thina sisakhonta isibambane lamashona umtshado wethu lamashona sisiye emaphethelweni iunity akhodi kankomo lo mgabe yehlula ukuthi size sibambane lamashona ukuthi hhayi sibulala abulala abantu bakithi abadlula 40,000 so thina ukuthi singekele ukuthi sithole umthakazi wethu ubana kulo mama weBotswana othi phambili ngoChamisa umthakazi uzobuya kuphela uyathanda kathandi umthakazi uzobuya kuphela. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala seSouth Africa igama ngobheka impilo nyathi
njani. Siyabonga inyuzi siyabonga khuluma ngodawu 263 hayi siyabonga siyanazelela ukuthi abantu abatsha bayanazelela ukuthi iZanu PF iqembu lemgulukudu gulukudu ecabanga ukubulala abantu kuphela akulanto abayicabanga. So abantu abasasele esesinenkinga labo ngamakhehla lezizalukazi emakhaya abalokhu berojwa ngesikuba kodwa abantu abatsha kudala baphuma iningi labo lalela le igenge le engafuni ukuyasebenza ehlala kubelokhuiphiwe imali okuthenga intshengo emakhaya konke lokhu sikubhekile kodwa ngicabanga ukuthi abantu abaningi abarejista manje balungiselela ukuthi bathole uhulumende omutsha i-Triple C bavote ngobuningi sike sitshintshe uhulumende khiphe imigurugudu lezigebenga ezilesibindi sokuthi zikhiphe umculi estate oyinkidingi ngenxa yokuthi ukhuluma iqiniso izigebenga. Siyabonga ukuthi lo studio 7 khiphe indaba zonke ezinjalo. Siyabonga wasakazi
sakazi omuhle lani lonke balaleli kulapho ku-studio 7 okhuluma ungusiwa likhulu umfana kanyoni ehe hayi sakazi siyabonga kakhulu ngibonga engeke ngizwa lapha ubize indoda ehlaziya ezepolitics ekhuluma iqiniso ngeqembu le-Triple C asilizondi leyo qembu kodwa into esizondaka ngamanga kambe la madoda abhoda kuphathole ukuthanitha azowina ngoba uma uhamba emakhaya ukhulume ne-Triple C endaweni zemakhaya dipa utheta sifuna ukuzwa lokhu ngoba laba abantu bahambe kusuku efike efamapost kuphela okusenatheko ezihlahleni bahamba nje abathakathi abaqondi ebantwini wabesaba uyabona ukuthi abantu bazobaxotsha ayikho le nto ekhulunywa ngoloba umagalela hayi kusho ukuthi ufuze umkholi wakho namanga lo kuthiwa wathi wabona uTrump lo kuthiwa mbanochamisa na iqembu liyan kubana alilayo into elingayenzela abantu bezimbabwe eqinisweni vele akaze lenze lutho iopposition ndiyana yabona iqembu elingathi lingafaka umfutho ngisho lasephalamendini lasebantwini nje ikakhulu vele abangabo mina ngikhuluma abantu besindebeleni ngoba vele already i-country eli-divided ngoba kwenzakala ilutho ezindebeleni into zonke zenzakala eharare so mina ngikhulumele ukuthi abantu bevotele MRP bonke abantu bebengapha TPC mafuna ulalela amanga uvotela amanga qhubekwe khona kodwa-ke izani ekhaya abantu bakithi lihlale phansi silungiseni indawo ikhona indoda emileyo ebizayo iyamemeza ichumayela ivangeli lokuphenduka ukuthi abantu bezekhaya umqondisi we-MRP sizani sonke sisapotele umuntu uyakudinga nami uyangidinga hhayi bo-TPC ezangiphepheke ekhulume ngayo beseyazi zinozayo i-TPC hhayi into esilindile ukuthi idliwe itshintshe igama futhi ngoba into abayaziyo sebatshintsha ka-20 amagama batshintsha futhi manje bayagcina sebezibiza bethi beyinato
Studio 7 lapho ngapho ngase-amerikalinjani hhayi thina siyaphila banjani bonke bahlatheli bethu bezindaba sithi izindaba ezimnandi hhayi siyaphila hhayi sele sibili wonke besele hhayi siyabonga bakithile sila abantu bamlimasiyabonga likwenzayo amsizele umuhle kakhulu hhayi simbone nje umbone yani ukunanlapha hhayi kuyahamba kuyahamba kuyathinta kulinyakamani kuzaphumelela siyaphumelela nankhanyele nankhanyele kuzaphumelela hhayi hayi bayenza ngoba hhayi inkomo vele nawe ihlaba ibulale iyakhatha wesikhatha balunga nkomo lokhu nkhumalo lokhulumayo nkhumalo okhulumayo hhayi siyabonga siyabonga sebozesitheziliya indaba zesizisarthandra ekakhulu hhayi kuhle siyabonga siyabonga madwa
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uphatheke emkhosini wokukhumbula isehlakalo sokutshaywa lokubulawa kwabensundu ngamapholisa edolobheni leSelma e-Alabama ngomnyaka ka-1965. Leli lilanga liqakatheke kakhulu embalini yelemelika ngoba ngemva kokutshengisela lokhu okwakukhokhelwa ngumuyi umnumzana Martin Luther King Jr. lenye inkokheli yabensundu yikho okwabangela ukuthi owayengumongameli umnumzana Lyndon Johnson avume ukuthi abensundu baphiwe imvumo yokuvota. UBiden ufole labalwela ilungelo labensundu bahamba phezu kwebholoho lapho okwachitheka khona igazi. Kusenjalo, amanani awethulwe nguhulumende welemelika atshengisa ukuba umongameli Joe Biden usesungule imisebenzi edlula izigidi ezilitshumi lambili, i-12 million, selokhu waqala umsebenzi kuminyaka emithathu edluleyo. Amanani la akhomba ukuba lokhu akukaze kwenzakale selokhu kwedlula iminyaka phose engamatshumi ayisithupha. Lokhu kwenzakala lanxa umnotho welemelika uke wahlakazwa lubhubhane lwe-COVID-19 ngenyanga ezilutshwana isanda kwedlula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Muringai.
Bonama pandits bathi it has never been done in 60 years. Singakhangela futhi kulama bill apasiweyo anjenge Inflation Reduction Act, insulin, lamanye amaningi okuncedisa abantu abakade belezikweleti zokuhamba esikolo, ukuthi ba write off zona lezo zikweleti ngoba abantu sebeqamuka ngendaba zokubhadala imali eziningi ezikweleti zesikolo ngoba ngama interest angkhona abengapheli. Kade kulabanye kade bala ma school loans from the 1960s and 70s ogogo labanye abahamba emsebenzini ukuthi izimali zangkhona zazingabhadaleki. So ukuzikhansila kade kuyenziwe nguBiden, amakhothi ngakangeni phakathi kwendaba yangkhona was very helpful futhi nge positive indication for the economy ngoba abantu baye besebele imali eyokusebenzisa kwezinye izinto in terms of investment or ukuthenga new things in the economy.
Kodwa nxa ukhangele wena ikakhulu sikhangela ukubana bekulobhubhane lwe-COVID-19 kuyatshengisa yini ubuciko obenziwe ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho sivela kusikhathi sona leso?
So mina mbona ngathiwa umnumzana Biden he is doing a great job ngoba sikhangela laphana kulo mongameli Trump sase sibe sabo ukuthi hayi kwakuzaba lempi iWorld War 3 anytime ngoba kwakule new things every day being said by the most powerful person on the planet. But hayi okwakathesi ngathiwa inhliziyo zethu sezihlale phansi for a minute ngoba sibona ukuthi the domestic affairs ziyachisa and the international affairs ziyaqhubeka phambili ngokuhamba kwakamongameli e-Ukraine sending a very powerful message ukuthi America mayingumngani wakho is with you through and through. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga mnumzana Tim Muringai sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika obe khuluma esecingweni esedolobheni le-Ohio.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Manai Wazin Zwan Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Manai Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Kote janga window mchoba. Patengu lova ucharaskela kutwana mtanya lova. Uyazi ngini senteneya uthiki miyena akalandaba uzonlobola. Abasikile thingi yaqombola bengijabuzela ngiyabakola. Amayelo abamnyama njengeCoca-Cola ngingabhala ngapha njengamabhiri enqola. Ngikhonja njengawindo mthoba. Khonja njengawindo mthoba. Khonja njengawindo mthoba. Khonja njengawindo mthoba. Manai khonja njengawindo mthoba.
Uma 9 esigqibela ke uhlelo lwethu lengoma ethiwayo na ngikhonjwe njengowindi womtshova. Isikhathi so singasavume ukuba siqhubeke sisonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ngo 7:30. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Ikama ngu Chris Gande, asivaneni njalo kusasa.